Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuagazi ngolwesithathu mhlakathu kuNhlolanja 2022 igama ngwentungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lambili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo bebalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla, abantu bekhuthazwa ukuthi bayebhalisa ngobuningi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amabili 185 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 3894, kuthi abahlatshwe esibili bangu 4145, abahlatshwe esithathu bona bangu 2334, asebebulewe ilomkhuhlane bonke sebengu 5350, kuthi abalawo sikhuluma nje bangu 4725. Ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus sokubangele ukuthi amabandla ezombusazwe aqinise imikhankaso yawo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Amabandla la asehle ekhankasela njalo ukhetho lwelizwe lonke oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthi baza ngoba bethola usekelo oluningi.
Kule nkulungwane lezinkulungwane zabantu abajoyina i-Citizens Coalition for Change, CC, le city yilo ibandla ebebelimelele njalo balobufakazi obukhulu ukuthi singona i-ruling party ixotshana le-opposition party yiyo emqoka. Basiphi imbali ukuthi uSmith ngesikhathi se-ADI wayexotshana lobaba uDr Joshua Nkomo ne-rest in peace ne-TF Zaphu ngenxa yokuthi yiyo eyayimupha ukungalali ebusuku enenza uSmith ephanike. Yikho lakhathesi uZulu phela olembali sebonile ukuthi izikhothamathe namanye ama-political party nabangani bezanu. Yikho ke eyethu le ethungamela ngo-Advocate Chamisa i-Citizens Coalition for Change sokukhanya ngani silimelane emngceleni nezanu, sokukhanya ngani ligundwane lomagidi ngenxa yokuthi yiyo iphathi esemqoka enelabantu. Sesine le statistics esivela kuma-province wonke, Manicaland, Masvingo, Bulawayo, Harare, Mashonaland West, Mashonaland Central, Midlands, Mashonaland West, Bulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North, hachi bantu. Abantu baphonguthi si bayathokoza. Abathokozela ibizo, bathokozela i-principle, i-values.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uchamisa lebandla lakhe bayazikhohlisa.
He is true, tell that ZANU-PF has never lost any by-election, including me na nginje ngi product yankon. So I mean, won't do na gule by-election yasi nga lose at Namhlanje ngokuba sokuthen. And where so won't gonna, abantu abane inspect kazi lugu for example, so we won't die. Abantu laba we've given them a chance, especially ma town laba. They won't give a chance over 21 years. Instead, they've made it worse and worse and worse. Ama kazi, they've gone to the dogs. So abantu sebe vulame so that this. There are some men who want about the nyakutena, so baza vwabe mangele, never.
Siyake sibone abanye beloba kumaphephandaba lapha la kumisakazo besithi kulokulwisana okukhona phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe uBaba uChiwenga. Kwenzakalani?
Kodwa wena shuwa unje sibili usungabona abantu bona belisana yini usubabone kaningi behamba bonke beaddressa bonke kuqala ukuaddressa uBaba uChiwenga njengo vice president abe nguye ointroducer upresident uMnanga. So ukulwa khonaphana wawabona yena ngokwakhe ngomlomo wakhe yintade ngikhuluma ngayo naleyana yokuthi lina njengenkathi lezindaba lilakho inverbatim yena uBaba uChiwenga ngokwakhe ekhuluma futhi esithi khona into enhle eliyenza le umuntu losihamba laye 2023 and even nxa kusenza wazi wasuggesta into esikwazi ukuthiona asisayithakazeleli thina lapho ukuthiona umuntu abe yi-life president angithi kodwa wazi wakhuma ukuthiona singamenza sisitshintshe ngoba sile majority parliament sitshintshe umthetho okuntuona rit angcona hlebe ngu-life president wayekutsho lokwana nje ebonisela uthando alalo ngo-president wakhe yalo engukubhosi wakhe. So ukuthi abantu laba bazondanayo kuvela ngaphi uyadinga uswele esindi yikho phela khona kwana ukuthiona imean sokwangaka abantu ku-social media uzothona lowo usefile yena umuntu ephila lo sefile lo muntu ephila. Ngiyakhumbula lo baba umgaba wazwahle wathi ah sengize ngapha ngavuka ukudlula uJesu ngokwakhe.
Kuyiwa nje kukhetho kuyini eliza hamba likuphethe ebantwini esingathi ngama achievements eliza hamba lawo ebantwini lithi khangelani ukuthi sesenzeni from i-last election ngo-2018 kungoba abanye bayakhala ikakhulu ngomnotho bathi hayi intokazi mangakuhle
kuningi kakhulu endizabe sokufumbethe sibili usemqokeni infrastructural development sibonile uhulumende sengisengenile ngo-2018 amadamu aseyakhiwe lapha ayamangalisa kwala le gwayisha ngani dam liyana yaqazwa-1912 ngabelungu behlule ukwenza anything kodwa ikhangelekale ukuthi isithingaphi yonalani idemu kuphela izazuthi amanzi agcwale lapho kubulawayo singasabi le problem eyamanzi layee esiyibonayo kathesi kuzaba le ngane ezizalinga from kwaye kuzofika lapho kubulawayo i-green belt yonke leyana konke sikuthwele khonokwana kukhangele le migwaqo iyalungiswa even khonapha kubulawayo kule migwaqo eminingi uma siye public drive lana sikhuma ngayo njeyana ulungisiwe nguhulumende not i-council nguhulumende owezanu p f ngoba into le ngifuna ukuthi every time na into inje bayathi hayi separate ZANU-PF lohulumende but kungaba le ntembi bayathi hayi inkhulumende kaZANU-PF. So lalokho kuhle siza kuclaima lathi sishaya umpululu ngakho.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazombangazwa ngokuthi yena ngoba siyabona ukuthi ukhanya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane labantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma-constituents kumbe ala kuma-ward abazaba la ma-election khona. Kodwa ikakhulu wakathi esokuma kusebuye segcekeni lapho kukhanya khona sibili kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha kuze social media kulapho na esinazela khona i-electronic media yasebenza sibili kakhulu abantu kulapho abaphosta khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengisa ukuthi hayi wami ngoesimfisayo ngulo nangumuntu nangumuntu abanye beletha labo esingathina ngama-profile abo labo beletha esingathina indlela abazithengisa ngayo ebantwini. So ke khona oko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni ukuthi anse bebeziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kuningi okuningi okwenzakala behind scenes endle qiniso lokuthi engxenye siyabonga limpela sonke esikhangeleleyo njengoba sokhitshele imigoqo ebikhona nginekinza abantu bazaqalisa ukuthi babonakale bagijime ngoba vele kulilungelo labo ukuthi nxa siya kukhetho omnye lomuntu ofisa ukubana angene kumbe leyo political party efisa abantu babo bangene ilomlando ukuthi ithengise abantu babo lalabo abantu babonakale abazithengisa ebantwini so ke ngokunjalo siya kunazela ukuthi ngasuka kulimpela sonke siyabambile kuyabe sokusheshwa ikakhulu kuze nezondawo ezamawathi lapho kuzabe kulokhetho khona esingakutsho ukuthi nxa lokho kusenzakala sicela nje ukuthi abantu sikhasi kwenzeni ngokuzwisisana sihloniphele imithetho
manje nxa ukhangele ubono ngani abantu bazakhankasa bekhululekile na
nxa sinanzela lolukhetho siyakilo lwalinyanga ezayo olukamatshi lwama-by election nxa ngokunanzela kwami ngibona ngathi hayi lolukhetho luzaba lokuthula asilokhetho oluzaba lodlakela siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakube lokuthiselana abanye abantu bethi baba le mbuthano besiba lamarali bavalelwe ikakhulu laba be-opposition sinanzela ukuthi ibandla elibusa le-ZANU PF lijayo ukuthi libe le mthetho eliyifakayo kusetshenziswe ngxa yamapholisa ukuthi hayi umhlanga lowo lingawukliliyo lingawukliliyo kuyenzakala lokho kodwa ingxenye kwalesi sikhathi ngibona ngathi udlame lokuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngikufa ngaleyo ndlela nginazeli i-by election leyi i-ZANU PF liyifake ngaboma kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosisekelo olunjani ebantwini basalosisekelo yini ebantwini ukwenzela ukuthi balungiselele ukuthi bancijise iy'ngqamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapho abazathi bahlasele khona so ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lohlupho lodlame ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazama ukuthulathula bengacokozeli kakhulu kodwa-ke khona oko singakhohlwa futhi ukuthi i-ZANU PF ayikuqalisi lokho siyakhumbula kwayo yale referendum sathi futhi sisiya ngale kwe-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezithiyeneyo so ngokufananayo angiboni ukuba lodlakela i-ZANU PF izaba le ndlela zokukhangela kuphethi laba singenza njani ukuthi sibone kambe sale supportini kwenzela ubalungiselela u-23 esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu iregardless ye-political party oyisupportayo sicela ukuthi nxa sisenza imikhankaso leyo singacabani ungabe lo muntu otshaya omnye umuntu ungabe lo muntu othisela omnye umuntu ungabe le mpahla zabantu ezitshiswayo asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo yikho esikukhangeleyo thina njengezakhamizi
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration oluqale izolo kulabantu abalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidangele ngobulutshwana babantu ababhalise izolo. Ngokunjalo zikhuthaza abantu ukuthi baphume ngobunengi bayebhalisa ukuze benelise ukuvota kukhetho luka-2023. Nansi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Sizabe sifocusa ikakhulu kuma-constituencies lawa alenani elilutshwana elibhalise ukuvota esithi ngesikhiwa ama-constituencies anga-affectwa i-delimitation process ukuqunywa kwama-constituency based on ama-numbers of registered voters so sikhangele kakhulu ompopho maphelandaba onjubelo bhengula labomagwegwe yibe esibakhuthalela kakhulu labontumbane makhandeni ukuthi yikho kulenani elilutshwane labantu abaregistered ukuvota so yikho esikhuthaza khona kusasa ama-teams ethu abengena kuma-constituencies wona la ngu-4 sikhuluma ngama-residents sikhuluma ngabomama sikhuluma ngabantu abatsha sikhuthaza nokuvota sihamba simemezela ngezimota ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bavote ngoba sibona ukuthi kungcono ukuthi siyexoxisana labantu kulokuthi sibe silonke sikhuluma sikuma-platforms anyabo social media so i-social media yethu siyisebenzisa ukuthi sazise abantu ukuthi siyenzani gabeni lapho esikhona njalo eMath North laseMath South sizaba nama organizations asebenza endaweni zona lezi abe khuthaza njalo abantu ukuthi babhalise ukuvota so ke sikukhangelele ukuthi uhlelo lolu lusincedise ukuthi sibone ukuthi inani labantu abangabhalisa ukuvota lingaba linganani njalo siqhubekela phambili sincedisana la iZek ukuthi abantu bengabuyele emuva bengabhalisana
Kuyini elingakukhuthaza kungaba nguhulumende iZimbabwe Electoral Commission kumbe uZulu jikelele
Inkuthazo enkulu kakhulu ukuthi iregistry office bakithi kayisincedise ngoku decentralize ukuthi abantu abasha bathole izithupha. Ngikhuluma nje namhlanje we sensitive lapha ngo 5 ntambama. Sibona abantu abasha sebelayinile kwafanele fence negedini la komsitheli bemelela ukuthi bazama ukuthatha izithupha kusasa. So andiyabona ukuthi i situation yakhona is hard ukuthi abantu bathole izithupha, kodwa isithupha leso sifuna nguzweke ukuthi umuntu abhalise ukuvota. So yinkuthi azesilayo ukuthi izeki ngabe ingasichaza iregistry office ngabe ingasichaza ukuthi process le ingabe iprocess nje. Siyakhuthaza njalo abala ama IDs ukuthi babhalise ukuvota ngesiphangiphangi, kwenze ukuthi ngamalanga okuqala kunje so abantu bebhalise ngobuningi babo besiyaphambili. Njalo thina esikuchoyo ukuthi khona njama struck njama organization asishiyeneyo sesikhangelela ukuthi khona kusasa sigcwale sisabalale iBulawayo yonke sincedisana lezeki ukuthi abantu babhalise ukuvota. Ababe lesihlangane lenhlupho ezijeneyo ningasikontakta nje ekhaya vote kuma-social media platforms ethu. Namhlanje sincedisa abathathu ade bengela ama-proof of residence ngoba u-commissioner of oath bengekho ku-registration center. Inkuthazo esilayo kwenze ukuthi imilayezo ehambayo kuma-communities ungabi ukuthi umuntu ncaye engasakwanisanga ukubhalisa ngenxa yokuthi uhlangane lohlupho oluthile ebesefika esetshela abanye ukuthi hayi ngiyehlulekile ukubhalisa ngenxa yalokhu lokhana okwenza ukuthi abanye abantu bebe discourage. So njengekhaya vote sifuna ukuthi sibe sime labantu sibancedise ukuthi babhalise ukuvota.
Umnumzana Nkosi Khona David, ngomanyana okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi owekhaya vote 2023. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ukwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kulakho ukubangela ukuthi eleZimbabwe lilahle njalo imali yalo kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Ikroniko ithi uhulumende usesungule uhlelo lokuqhantsha ababalisi abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phambilini kokuvulwa kwezikolo neviki ezayo. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ah, matukanduna, mabuyani matukanduna. Nkomo ndokubuyisa nezikalanga munjani. Ndika madlambuzi londini wakankomo. Ndohana kwazikwazi andileleka nawe ku studio 7. Tivoka nehingwa unothama gamulangu ndileleka nezikalanga. Kwa munozwagwa kwa munobva kumakanga ndiko kwa nobva kumachingi. Handina kunjinji nditi ndi hadise ulemo gotaka senga papa isiwa kalanga muhango ye inobusiwa ni vanhu vanobva kuno buda huwa ini ndi leveka ndijalo ndokumbira nditi adzene vanhu vakankwedu aluwa abantu vakiti vesazi okwasehlela ngesikhathi seguqu kaundi. Amboni sibili kokuthi umsindo owabakhona ngesikhathi sentumphane ngesikhathi seguqu kaundi abantu bakithi bengasaziqeqekulanga bathiyana labantu bemfumalanga ababandlulule thina kusukisela ngaleso sikhathi kuze kuze kuba namuhla. Angiboni sibili kokuthi noma kuthiwa kwaba le unity singabanye sasikhangele ukuthi unity ayila ncedo lapha eZimbabwe. Waze wafa uSigmund Malunga bevoyisa befela ilizwi lokuthi agula mpumela yeunity la eZimbabwe. Yiko kathesi ngibona kuvulekile konke umuntu osemathebelele ndikuthi amanxeba egugu rawundi angake eqede kukhulumisana. Thina abanye sikukhangele ukuthi kuphele umsindo yokokuthi sihlukanele abantu bempumalanga, yokokuthi siphumule ukukhuluma, yokokuthi siphumule ukukhombana ngomuntu.
Hello, hello, Studio 7. Ngizaqala ukubingelela abasakazi nje bonke. Yeah, I am in a pila. Ngizwe ukukhuluma lapha eFrancis Town. Hayi mina bengithike hey laba ama opposition laba basekhaya laba hayi yazi bonke nje bayafanana. Ngoba ubona yazi laba abantu ukuthi ubona bagijimisa izikhundla zabo kwabanakekeli abantu ukuthi bafuna ukuphuma lana. Ngabe kade bekwazi ukuthi bafuna ukuthi bebuse ngabe ngabaqhamukani kangaka. Ngoba kube ngulona esiqhamukanye nomunye, kube ngulona esiqhamukanye nomunye. Kambe bangawina, angeze bawina. Ngabe bafuna ukuwina, ngabe bayahlangana bonke ama-opposition la asekhaya. Kade bengaphuma le something. Manje uma behlukana so akukho nje neyi-one ezaphuma lolutho.
Siyabonga ngokuguquka kwezizwe le-party elandela uChamisa. Kodwa-ke ngicela ukuxwayisa kumbe ukubonisa isabelo seBulawayo, isabelo seMat South, isabelo seMat North. Aluba sidinga abantu bokungena kuma-positions lawa awuvotela, siyacela bakithi sikhangele hlangothi lonilono labantu besindeleleni kule region yamaNdebele. Kuba uhlupho esihlangana lalo ukuthi sesiloku esabela kakhulu isabelo sakithi, abantu bakithi sebebandezele kakhulu, sebencindezele kakhulu emsebenzini, ama-opportunities of employment, ama-opportunities of other things that benefit in their in our lives are being taken away by abantu bangale. Njalo nje siyananzelela sisuka kathana bathandekayo, ungakhangela abantu laba sengingananzelela la ku-social media balama-groups ali-athi khona let's fulfill the agenda yokuthi they must take all the positions everywhere, especially emathweleni. Bayefika bathathe bahlale, bathi khona the-emate ukuthatha bahlale bancindezele abantu. Abantu besindebeleni ibafuna ukubafaka edibhidi babe ngabufaro nje.
Ya siyalibingelela lonke basazi bestudio 7 hayi labalaleli, siyalibingelela lonke sithi njani impilo. Hayi mina ngiphilile, okukhulumayo ngomgcini Dladla ozalela uPane Mzula. Hayi lapho ezimagwe thina esayidinethi yamaNdebele ngokuthi asibambana. Uzabona umuntu efuna ukuvotela ibandla noma imhlobo kodwa nesishiyele lakhe. Sizavuka njani maNdebele? Kumele sibambaneni sonke sivotele ibandla lamaNdebele, siyeni amabandla amashona. Akwethu sesidiniwe thina, sesidine kakhulu ngokuswa ngokuncindezelwa ngamashona bantu benkosi. Data ke sivusene amakhanda sivotele amaphathi omhlobo wakithi.
Sanibonani lonke balaleli labasakazi, ngomkhulumusa ngiyalibingelela lonke. Ngithi ngani ngiyayiphilela inkosi, ngiyainkosi yasithanda yaze yasinikelela ngendodana ezelwe yoduka isifele esiphambanweni. Inkosi yasithanda kade siyithandeni. Malidazi, amabandla wonke engasoze ngwatsho kakhulu ngapha kwelakithi esindebeleni, nga silezaphu kasibangilizwe sile MRP kababomoyo, sizoba le-MDCT kamama udokotela uKhuphi, amabandla amakhulu. Bese sibisa-ke futhi elinye ibandla esingalinanzeleliyo kuphela ukuthi-ke lilo mvutho ongakanani, ibandla elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, libandla elilamandla amakhulu. Bengithi ngakuthiwa phakathi kwesikhathi kungakafika ama-election like lihlolisise amaphutha asuke abe khona kuma-election laphana, lokuthi sidliwa njani, lokuthi lidliwa njani, liwabone ukuthi ukuza sidliwe yilokhu lalokhu lalokhu, liwe selingahlanganela libe yinyandanye phakathi kwesikhathi, libeke imbono yenu, libe seliphuma le ansa yokuthi nxa singahlanganela sinqobe sizasebenza kanje 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 kanje. Kulula ukuphakamisa into eliwaningi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ususole ibutho ngokuzama njalo ukugenqula uhulumende weGuinea-Bissau izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi kwenzakale phakathi kwamalanga ambalwa. Lo hulumende ngowebutho ongene ngokugenqula umongameli ngozifandlela. Lo msakazo uthi njalo kufe abantu abalitshumi ekulwisaneni phakathi kwamacele atshiyeneyo kwele Somalia izolo. Singene kudaba lweMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo elama Republicans eParliamente, umnumzana Mitch McConnell, uthi kavumelani lamazwi kamnumzana Donald Trump awukuthi izigwebo eziphiwa abasekeli bakaTrump abahlasela iParliamente nyakenye kumele zehliswe. Abasekeli baka Trump laba babangela uhlakela eCongress mhlaka 6 ngosibandlela bezama ukuvimba ukungena embusweni kukamnumzana Joe Biden ngemva kokunqoba uTrump. Ekhuluma ngempela sonto, uTrump uthe engancintisa abe ngumongameli njalo ulanko ukwehlisa kumbe ukwesula lezi zigwebo. Kodwa uMcConnell uthi abasekeli bakaTrump laba bephula umthetho. Ngokunjalo uthi kumele babike ngokugcweleyo. Ngokubika kwephephandaba leThe Hill, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzova Zincube.
Indaba le igudla isisekelo sombuso weAmerica. Khona okutshoyo sibili inkulumo kaSenator McConnell ongiyomhlonitshwa wama-Republicans lapha kuSenate nomongameli uTrump. Bonke bebe dlephana nje sibili njengalokho kakhuphe lo monzoro esiwubonayo. Into ekhona nkomo yikuthi isisekelo sombuso weMelika sona siyatsho sibili ukuthi umongameli omutsha nxa engena kumele engene kuhle kungeladlakela, kuqhutshelwane kuhle kungeladlakela. Sitsho njalo isisekelo sombuso weMelika. So ngendlela okwenzakala ngayo ngaleliyana ilanga siyabona ukuthi azange kube njalo, and kwafa amapolice amaningi, kwaba yimpi sibili enzima kakhulu. So lokho kuyazondisa lawa ama-Republicans ngoba lokhu kutshengisa kakhulu ukuthi ama-Americans ngazi bexabane njani nxa sokufika ekuthini kuyahlonitshwa isisekelo sombuso. Bonke bayahlangana sibili bekubone ngandlela yinye. Angazi ukuthi ngathi ekhaya thina sinjalo yini ukuthi i-opposition le-ruling party isisekelo sakithi basibona ngendlela efanayo yini nsuku zonke, futhi ngoba kumele kube njalo. So yinto ekhona lapho ukuthi kwafa abantu, and kuyabazondisa ukuthi umongameli uTrump engathi abantu laba bekhithwe masinyane.
UTrump njengoba khanya efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, ubona ama-Republicans emvumela yini? Ubona bemupha lelo thuba lokuthi ancintise ebamele?
Amangamavi mnumzana Nkomo, umongameli uTrump ama-Republican supporters bayamthanda sibili. Abalandeli bama-Republicans sibili bamthanda okuzwayo, okungakhe thelezwayo. Akuthiyananga lakho khonoke sikubona ekhaya kuthiwa ngapinde kangene, sesiphomba ukubona nje imbali elithanga, siphomba ukuthangaza nje everywhere eZimbabwe. Kunjalo lakho kuma-Republicans bayamthanda sibili uTrump.
Umnumzana Muzova Zincube udabuka esilobela kokapu kodwa uhlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo kulabantu abalutshana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla. Uzulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobuningi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.